Yikho kwenza ukuthi ngo-1987 bafundelele uNkomo ukuthi ahlanganise izaphu, izaphu ezanisiya. Bafike futhi igama lezi lokuthi zaphu, bathi inhlanganiso zombili ngase zihlangene zizabizwa ukuthi yizanisiya. So lokhu kutshengisa ukuthi bayefuneka ukuchitha igama lokuthi izaphu, nokuthi uNkomo wayemele eninto engasiye zani. Okwesibili, njengoba sekuhlanganisiwe, basebenzisa amandla kuhulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa ukuthi zenziwe nguhulumende wezani, DF. Njalo futhi nxa usitsho njalo kutho ukuthi izaphu kayisekho ukuthi yake yenza okwehlukeneyo nezanisiya. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele umpresident welizwe oyizani. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amasebandla omabili sehlangene eseyizanisiya kuzaba ngumgqaba. Uqa njengeyizwe, uNkomo akabhalwanga kwi-unity accord and okutshengisela ukuthi kwakufuna ukuchithwa ukuthi nguye waqalisa i-national movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke emasebenzi nemathelezeni, bafuna ukukuchitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbutho ohlanganisiweyo uzitra lezandla lowerethizi uzaba ngu-Red Nyongo, yena wabuya muva khona kwaDabengu. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kuchitshe ukuthi yachaya isimbi ezwayo okakhulu. Kuyukuthi ma usukhangela iregulani ukuthi amabutho angasiwa ngamadelile asekwazi ukujamisana lempi yamabutho erodisha direct izitra ikwazi ukuthi ikwenze lokho. Yayila mabutho amaningi, amanye seyangula, amanye sezambi. Yikho kwasijikile iLancaster House ukuthi ungazenza kutshaya umbhobho kuye kuphela ivele izakaize kabhizi iyephatha iHarare. Yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanye besabe ukuthi izitra-ke ngekele kuyicindezela cindezelo zokuthi yenzani ukuthi kuze zithathe kuzagcina kuhlehla ukuthi izandla yaye ngaphambili kwezitha. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi bayaleyo ilizwe kakhulu ezapho yaleyo ilizwe kakhulu nokuthi uNkomo yena ngokwakhe wayebasinda.
Ye, siyabona njalo ukubana ibandla lezaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani izaphu libandla leMathebeleland, lanxa kunkokheli babekhona abafana labo Chinamano labo Msika ababengasomaNdebele. Ungathini wena ngakho?
Lokhu kuyangimalisa, kulo muntu engakwenza lokho. Kulokhu kungakumalisa nawusenza abantu bezana, ngoba i-executive kaNkomo engakaphathi ilizwe unumber two wakhe kwakunguChinamani, lanxa uChinamani sebhubhile kwasala kungumntu. So akuzange kuze uNkomo abe le-deputy emathekeni. Phezu kwalokho vele abaningi abantu abaziwayo nxa wawusazi izaphu yakudala. Uchikirima lo Nyandoro bese-extension, izaphu yathi sakhiwa uchikirima lo Nyandoro bese-extension babemutshwe ngemva kokuchithwa kwe-ANC ngamabhunu ngo-1969. Kwathi kusiba le-NDP bengekho besegugu, baqeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-NDP kwaze kwaba lezaphu bangikhona bephuma. Bathi bebuya bayajoyina iNkomo njengokuqalisa kwabo i-ANC ka-1967. So abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement leNkomo vele emashonaleni nabanye bakhona uSikerema noNyandoro oNyagumbo oMazimbamuto so abantu babesejele ukufunywa izaphu. Yikho-ke fumbeso kusiya phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonaleni babaningi. For example, umuntu owayeqinile kwi-information yezaphu nguhibilisaruzi kwakulabo umkarati ngapha nxa usiye emashingo ngapha kulaba mdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezaphu wayevela emashingo. Abanye bevele emanikalenda, abanye bevela khona le kubuzezilwini le kukorekore.